So we see card descend about VOA in Debele.
Chona njani mtoka zomu le ola mugela emoye ni ngomkive lo mslaga 12 kunsangu la 2021 nguntunga milinku mo enda venize tulamsanje
umele batata manyatele wongo kuzivikela uhulumende la enze wonke okufanele kwenze ukuthi azise abantu ngengozi khona
uhulumende namuhla uvale isigaba seKaripa leseHurungwe ngenxa yeCOVID-19 esimemetheka kakhulu kulezo ndawo
kunanga kuduba ngamanga kuduba ngokufuna uzenzeni umuntu omsula imbali yakhe egoground siyayazi
umnangagwa uthi MDC Alliance isiphatha njengenhlanganiso yezikliwi i-terrorist organization okungamazwi asolwa yileli bandla umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe edlalela iqembu le-Dynamos njalo wazoliqeqesha uDavid Mandigora kasekho zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela uhulumende namuhla uvale isigaba seKaripa leseHurungwe ezisemashonaland west ngoba esithi umkhuhlane weCOVID-19 usumemetheka kakhulu kulezo ndawo ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi izigaba lezi zizavalwa okwamaviki amabili kulandela ukufunyanwa kwabantu abedlula amashumi amane phakathi kwensuku ezintathu ezedluleyo belomkhuhlane lo. Luthi njalo abantu abangahlali kulezi zigaba abasoze bavunyelwe ukuzethekelela. Uhulumende uthethe amanyathelo afanayo eKwekwe kumaviki amathathu edluleyo kulandela ukutholakala komkhakha weCOVID-19 odabuke kwele India kuleli dolobho. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ukhangelelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo ophathelane lokwenqabela lomkhuhlane ntambama namuhla. I-coronavirus isimemetheka kakhulu kulezi nsuku nangu izolo kutholakale abantu abangamakhulu phose amabili 192 velayo njalo kwafa abathathu. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane lukhanya lusadalala ngenxa yokusilela kwamajekiseni. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangamakhulu phose ayisishiyangalombili 799. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6549. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 691,251. Asebehlatshwe esibili sebengu 405,603. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube sambuza ukuthi ulubona njani uhlelo lokuvalwa kweHurungwe leKaripa.
Ye lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi ukufa kusesephakathi kwabantu ukuthi igciwane lecorona lisesekhona njengalokhu sihlala sisitsho ukuthi nxa lisesekhona kwamanye amazwe noma kungaphi kuse-Asia kuse-South America kuse-North America kuse-Africa e-Europe lapho ekukhona nje igciwane noma lisemuntwini oyedwa liyabe lisesekhona umhlaba wonke ngakho-ke bonke abantu beZimbabwe kumele bakwazi ukuthi lisengafika noma kuyiphi village noma kuliphi lokithi noma ngasiphi isikhathi ngakho-ke kumele bathathe amanyathelo wonke okuzivikela uhulumende la enze wonke okufanele kwenze ukuthi azise abantu ngengozi ekhona hhayi ukugoqa izandla lokhu ajwayele ukukwenza ukufa kusesekhona ingozi isesekhona abantu ke kumele bazivikele basukume bazivikele ngendlela yona le vele i World Health Organization esifundisa ngayo ukuthi sizivikele ngayo sigeze izandla sisanitize esiqoka ama mask senze konke okufaneleyo
ukuvalwa kwezigaba ngezigaba lapho kuyabe sokubonakala ukuthi umkhuhlane ususabalala ungathi kuyasiza yini nxa kuqathaniswa lokuvalwa kwelizwe lonke obekusenziwa
indlela yokuvala indawo zona lezo ezincane kumbe kuselokishini kumbe idolobha elithile kulokuthi kuvalwe ilizwe lonke yikho okungcono yikho kuba ngcono ngokuba kuyayekela abanye babesebenza bephila impilo abafanele bayiphile besiya emsilo besiya kuyo yonke indawo kulokuthi kungatholakala ukuthi kube sokuvala ilizwe lonke yebo kambe bonke abanye abantu labo kuyabe kufanele ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela kodwa i-lockdown esingathi ngesingisi i-localized lockdown nxa siyicathanisa lalokho esikubona na kusenziwe emazweni amanye iyasiza kakhulu kulokuvalela izwe lonke kume umnotho abantu balahlekelwe imisebenzi kuleyo ndawo kuphela livinjelwe igciwane lingaphumi kulandelelwa abantu lokuthiwa icontact tracing bayetholakala lapho batholakale khona labo bayisolatewe ngendlela efaneleyo lokho kuyasiza kulokuvalela izwe lonke kubulala izinto ezinenge
umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye citizens COVID-19 monitor Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla uchodoze ibandla leMDC Alliance elikokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esithi liziphanta njengenhlanganiso yezikliwi iterrorist organization. Ngokubika kwehofisi yakhe uMnangagwa wethule amazwi la eseHarare lapho esungula uhlelo lokubhalisa kutsha abalwela impi yenkululeko kanye lalabo ababephandle kwelizwe kodwa abangazange baphatheke ngokugcweleyo amawoko laborators. Umnangagwa ukhuthaze ababe ngabalweli bempi yenkululeko laba ukuthi basekele iZANU-PF njalo bengaze bayengwa yi-MDC Alliance. Yona athi ayilandaba labantu kanti njalo uthi ayusekeli umbuso okhululekileyo. Emcimbini lo umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uhulumende usebeke eceleni imali engange 308 million Zimbabwe dollars eyokuthuthukisa abalwela impi yenkululeko njalo uthe usebasungulele amankampani ayisikhombisa azaphatheka kunhlelo zokwemba ukulima lezinye ezichiyeneyo. Abanye bathi le indlela yeZANU-PF yokudinga usekelo phambilini kokhetho luka 2023. Sibuze isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
UMnangagwa kudoba ngamanga kuba ngufuna uzenzeni umuntu omsulwa imbali yakhe eGround siyayazi ukuthi ngiye umuntu wayethethisa abantu besindebeleni sithi ngamahu sithi amazipra abantu abalimpi yenkululeko ebabiza ukuthi ngama dissident namhlanje kasuye umuntu esingamthemba nxa esekhuluma ngebandla leMDC Alliance nasimaze ngumuntu owamanga engumuntu ongusomanga.
Udaba lokusungulwa kwamakampani la okuthiwa ngamawovethi ayisikhombisa lilubona njani?
Yikuzama ukulungisisa imbali yakhe embi ngoba siyazi thina ukuthi amakhampani awezipra amakhampani ezaphu inkomo zezaphu zathathwa yiZANU-PF ihulumende kaZANU-PF uMnangagwa yena ekhokhela amabutho ayesebenza nsitha so namhlanje engaze ethini akulalutho olungamgezisa ukuthi abe ngumuntu esingathi ngumuntu omsulwa ngakhangela amakhampani njenga Black Cat athathwa ngesikhathi uMnangagwa ebebambe intambo ze security lapha ezweni so lokhu akusimangalisi umuntu vele lomlomo ongcolileyo okhuluma kubi ngabanye abantu and gananzi ukuthi ngakhesi usengumongameli welizwe and unanzelele ukuthi nxa engumongameli welizwe amazwi akhe umele abe ngamazwi abambanisa abantu abe ngamazwi ajabulisa abantu ayikhona amazwi aletha ukuphoxana phakathi kwezwe.
Umnumzana Swithani Chirodza ngowebandla leMDC Alliance. Kusenjalo ibandla leli namuhla lisungule uhlelo lokukhuthaza abesifazana balo ukuthi badinge ukungena ezikhundleni eziphezulu kundaba zombusazwe. Umsekeli kamnumzana Nelson Chamisa unkosikazi Lynette Karenyi Kore uthi basungule ikomiti ebizwa ngokuthi Smart Gender Drive Task Force ezagcwalisa linjongo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Kweze mapandleni izakhamizi zeGwanda zithi sezisidla luklubhu ngokukhuphuka kwentengo ezitolo njalo zithi lanxa uhulumende efake umthetho wokuthi amabhizimusi kumele amukele idola leZimbabwe izitolo eziningi emakhaya zilokhu zithengisa ngemali yakwamanye amazwe kuphela. Kubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi zemhlubulweni ezantsi emandebeleni zithi impahla ezitolo kazisabambeki ngenxa yokukhwela kwentengo okuphehlwe ngumlayo ofakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa we-Statutory Instrument 127 ngenyanga edlulileyo. Umthetho lo ujeziswa somabhizimusi abala ukwamukela idola leZimbabwe njalo baphoxa ukuthi bahlele intengo yempahla zabo belandela isilinganiso sokuthengiswa kwemali emkambo obekwe nguhulumente. Lanxa kunjalo iningi lezitolo emaphandleni kalikulandeli lomthetho, kutsho isakhamuzi seGuyu eGwanda South umnumzana Tebo Womoyo.
Kunzima kakhulu ma usiya isitolo uqale ucabange unwenwaye ikhanda ngani ngoba phela ungananzelela iningi lihola yonalo imali yalapha. Pho ke ezitolo babe befuna iforex irandi ngapha kakhulu kusebenza irandi kusuke sokusithi ezinye nalaphana lazo zifuna imali yasemelia. So ke ngakho kuyinto enzima kakhulu angazi ukuthi kungenzwa kanjani. Imali efunakala ezitolo thina abanye kasiyenelisi kasiyitholi.
Amazwi kamoyo agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Uphondo oyisakhamuzi semawane eNtebe yena othi bawutshaya indiva umthetho kamnangagwa lo abezitolo bengagqize eqhakala.
Hayi, umthetho ufakiwe sivile siyawuzwa kodwa lo umthetho vele awusebenzi ngoba lapha imali le vele kabayamukele RTGS vele kabayifuna ezitolo zemakhaya ngapha then izinto zidura lokhana kokuthi khona vele asozuthande. Hayi, izitolo akungeneki madoda, ezitolo kuyadura njalo kufuna irandi leyusa khonapho awusebenzi usihlalele ekhaya.
Ngasentalale eGwanda South lakho izakhamizi hlengezela inyembezi ngodaba lunye. Nangu umnumzana Brighton Nare.
So uze uyethenga ishukela so kumele uqale utshintshe kurandi kwabo ungayitshintsha kurandi sokuthatha imali yakho yonke wabulayo.
Umsakazo weStudio 7 ungene ngezigaba ngezigaba ezansi emandebeleni usuka khona leGuyu waze watheleka emangweni okude eMatobo South lapho ezithole khona izakhamizi lazo zikhala ngokuthi izitolo lokho zingalamukela idola leZimbabwe. Umnumzana Godakwashe Zulu ngomunye walezi zakhamizi.
Bafuna i-US noma irandi, yikho isimangisi khona ukuthi abantu kathesi ukuthi balitholele US bayitholele yorandi sekunzima. Abasadla abanye abanye balala ngendlala kunzima.
Ezinye izakhamizi zithi sokudingeka ukuthi uhulumende avule imingcele ukuze abantu baphume bayezidingela ukudla emazweni afana leBotswana leSouth Africa lapho kuncobekwa khona. Naye ngumnumzana Ntando Dlela.
Into ezivele zikhona ezitolo zivele sezinlutshwane, lo oselazo usekwazi ukuba usekhweza ngoba esazi ukuba wena mthengi uzothenga kuphela ngoba ungela indlela ongayenza. Kodwa nxa ibhodi ingavulwa abantu baqhubeke bekwanisa ukuthi bathenge ngaphandle kwelizwe, bathenge kubomesina, bathenge kubojobek, mhlawumbe into zingabuya zibuyele entengweni ekwanisa ukuthi yeneliswe ngabantu abaningi.
Osomabhizimusi esiqophe labo abangathandanga ukuphuma emoyeni bathi isizathu esimqoko esenza bangamukela imali yakuleli yikuthi akulamagagasi endlela zesimanjemanje zokuthengiselana ezifana leswipe leicocash. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lowesifazana othi wazibonela ngawakhe ingxabangxoza eyaqhamuka edolobheni lakoBulawayo ngolwesithathu, lapho kuze kuthe amakhombi amabili kuhlaselwe lemota zamapholisa. Uthi wamisana lawo amapholisa ezama ukuwaxwayisa ukuthi engahlukuluzi. Owesilisa ayimbophile njalo umangele sebona umfanekiso wakhe kumaphephandaba kuthiwa usedingwa ngamapholisa.
Ngasuka ngathe thawuni imota kwachayisa ikhombi, yachaya imota encane. So ngithe ngiyaphenduka ngabona amapholisa ngoba yayivela imota leyo iqothaniswa ngamapholisa. Ngithe ngiyakhangela ngabona imota leyana yafika yama isichayisile lana yamapholisa yafika yama khonapho. Ithe simile udriver wekhombi wahle waphuma wabaleka, amapholisa aphuma amqothanisa. Bambamba bamchaya nge-button stick waphunyuka, waphinda wafuthi wahamba bamchaya i-250 bamchaya futhi bambamba bamchaya nge-button stick. Wavuka kwesithathu lapho wawela lapho engangikhona, ngasenise kumgwaqo ngisiya khona lapho. Ngafika ngathi kathi uchayela nomunye so wathi thula, wathi futhi sekuthula. Ayi ngahle ngazonda ngathi hawu, ngingathi ngikukhuza wena khwapho lipolice ofanti uprotethele umuntu, wena ngose umchaya futhi kathi kule mvumo ukuthi lichaye ngobana lina umsebenzi wenu ngokubo phakathi ngokuchaya. Gazange besamphendula leni iphoyisa lamthatha lamfaka emotini. Ngamlanda ngambuza kathena khonokho kwenzayo kubona ku-right yini, wathi mina ngifunani kikho khonokho. Ngathena umuntu lo omchayayo ngumntanami, lawe ngiyakuzala wena olipholisa eliyifiki, lo layo omchayayo isigangi layo lutho ngumntanami. Manje nxa ngikukhuza sungathi futhi kima ngingaka, futhi mina ngisomama wakho futhi ngugogo wakho, ukuthi ungazomphendula kanje mina ngikukhuza. Ngamkhuza ngakhuluma laye sibili ekazange abesaphendula, sekuphendula sokusuka lapha. Ngasethi ngicela inamba zakho zomsebenzi, kazange anginike. Yikho kusuka sami ngabhoda kulwane o-driver. Ngafika ngathi ngicela inamba zakho zomsebenzi, wayala. Yikho ukuphenduka kwami seyalile, ngasuka ngakhumbula ukuthi ku-handbag yami ngile bhuku lepenseli. Ngabe ngithatha ibhuku leliyana ngivula ngabhala inamba zemota zalisithi 379R. Sengizibhalile khona lapho, kwabe kulokhuzeni abantu amapholisa sefuna ukuthi asuke. Nxa ngimi phambi kwemota khwapha ipholisa lana selifuna ukuthi lisuke imota ukuthi linyathele, ngaze ngabona ukuthi liyanyathela. Imota ithe isisuka yachaywa sibili ngemuva. Ukuthi yachaya yini lami kangikwazi ukuthi yachaya ngani, yafa sibili screen le iyindi screen yangemuva. So imota lana yasuka yahamba. So mina ngixwayisa uZulu ukuthi lokho kwenziwa ngamapholisa eZimbabwe awasivikeli ngalutho, awasikhangeli ngalutho, unokwayo ukubulala. Ngoba into ebifelwa ngumfana lona amapholisa abamise wangabi le mali yokubadiza, ngoba into abayifunayo phela bona bafuna imali. Kanti khona sokwasusa amapholisa ukuthi apatrol emgwaqweni lokuthi ahlale enkambeni evuka esesiya kwenzi ukudinga imali emgwaqweni, i-toll gate. Phela eZimbabwe amapholisa ayenza i-toll gate, kwenziwa i-fine raising yemali yokuthi abantu yena lo muntu ohluphekayo ngiyothathelwa imali. So mfana nawayechayela ukuthi na why engakhiphanga imali, ngoba eZimbabwe into esikhangela amapholisa aholela ukwenza i-fine raising every day, bavuka besiya khona lapho.
Ukwaze njani ukuthi usudinga ngamapholisa njalo awuhlalelanga evalweni yini? Kumbe uyathemba ukuthi amapholisa owakhulumisana lawo aza kufakazela ukuthi awubangelanga udlakela wawaxwayisa?
Ngibone senithunyezelwa isithombe sami, ifoto yami, ukuthi na kuphume ku chronically ku Facebook egoli ukuthi kwakhona mina ngibulela imoto yamapolisa mina khapho vele ngangisiye emhlanganweni kakungethusi lokho ngumna ngaba ngangisiye emhlanganweni ngafika ngangena leyo meeting akusokusala ukuthisa izimoto mina ngangasikho angazi lutho ngokuthisa kwezimoto so sendlinde ukuthi bambophe ngiyezikhulumela phambi komthetho ukuthi na lokho nokho ku right ukuthi amapolisa asebenze ukuthaya abantu evuke siya kuma emgwaqweni esiba yi toll gate senza i toll gate thina sasa ama toll gate senza imali yokuthi na kulungiswa imgwaqo ezimbopha kulamgwaqo akula lutho imapolisa avuke siya kwenza imali yokuthi kuye phihulumende ukuthi khathesa abantu nabo imoto zonke lezo zikhitshela ukuthi na zifanele zifujoyine kuzupho ngenkani ngathi sebesukile ngahle ngakhangeli ngathatha ifoni ngavula isikhati ngabona ukuthi ku 12 o'clock ngoba ngangisazi ukuthi nxa sokufika endabeni zamapolisa kwebe sokufuneka isikhati kwakungu 12 o'clock
leyo bekuyingxoxo lowesifazane othi wayekhona kwaqhamuka ingxabangxoza edolobheni lakobulawayo ngodaba lwamakhombe asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga khonapha eWashington DC
siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube sihlaziya udaba lobugebengu obuthiwa sebubahile kobulawayo
lo ngaba imbangela ephezulu ngibe emqoka ukuthi abantu abaningi abasebenze elizweni ngokunjalo ke bagcina begena kuyona le internetani yokudlova bethathela abanye begqekezela abanye okwesibili sokungaba yi lockdown le ngoba uzafica ukuthi izigebenge eziningi mhlawumbe ekade zithatha amathuba zigijime ziye egoli ziye kwenza leyo mcimbi zigcine zihleli khona apha kwele Zimbabwe ngoba iZimbabwe siyakwazi ukuthi lilizwe elingelazikhali ezinjenge bobhe phongu vuluka lapha lapha kodwa kade singananzela ukhanya izigelekeqe zonke sezithwele imbopho so ngokunjalo ke kukhanya sokulokuqeqa mbe singathi kuyekethisa ekuhlolisisweni kwezinto ezichapha ingcele ngoba imbopho yona izafica ukuthi kayiswe yakho napha vele elizweni yavivela ngaphandle kwelizwe so sokulokuyekethisa khona ukuba sokuhlangana futhi la ukuthi izidlova lezo eziningi bezivele zingekho lapha bezisebenzela kule South Africa kumbe ngaphandle kwamanye amazwe so ngenxa yakho nokuthi abantu sebevalelwa amabhoda lapha lapha nezinengi zakhona khona apha njalo zingenilela lezo sikhali ikho esezisebenzisa kwezokusitho okunye futhi nje osokukhona ukuthi abantu kabasabambananga kukudala abantu bebekwazi ukuthi nxa kuthe kwahlatshwa umkhosi laphana abantu bayagijima bonke bayakuthi cwi bazama ukuthi bancedise kubanjwe lezo sigelekeqe zihanjiswe emapholiseni okwesine sokungaba yikho ukuthi amapholisa yebo ye ngabe sebenza lapha laphana kodwa ke kade singananzela nxa kwaqathanisa lalana amapholisa kade khona kudala akaSmith lalana amapholisa kade khona kudala izwe lisanduka lozibuthi kuze kuyefika nje eminyakeni nalesandla ukudlula ukusebenza kwakhona sokusehlukana labana abakuqala bebeubamba umthetho simile kuqina kodwa kathesi mananzela amapolisa anganthwa asebenze lokwesaba ngazi ukuthi esabani khona ngale phezulu
njengenhlanganiso yezakhamizi kukhona yini elikwenzayo ukuzama ukulungisisa lolu daba
thina njengenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association siqhubekela phambili sikhankasa ukuthi abantu izakhamizi asibambaneni ngoba lezi zigangi ezinye zakhona siyakwazi ukuthi sihlala ngapi njalo ngabantu esihlala lapha akula muntu ohlala emanzini kumbe ohlala esibhakabhakeni abantu bonke labo ngabantu esihlala lapho ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi izakhamizi singafuyi geleke emzini yethu singafuyi izidlove emzini yethu ngoba kusasa kuza sikhathaza igazi lomuntu liyakhuluma njalo ngaso kuthe wabanjwa ukuthi izigebe ngalezi ngobani lati thina sizakhamizi sebe sibafihla sathi singena emacaleni umthetho ususibanda kanisa lakhonoko ngoba kulicala ukuvikela isigangi usifihle wena usazi ukuthi isigangi phinde futhi siyinhlanganiso sikhuthaze kakhulu sisebenzisa izindlela ezijeneyo emsakazweni lakwezindawo ukuthi abantu baqaphele ukuthi kathesi izigangi sezitheza sabala ledolobheni ngokunjalo ke kabananzelele impahla zabo kabananzelele izindlu zabo ukuthi azigqekezeki lula
kahle kahle umumo unjani sikhuluma manje
ubudlo ukuvova lobugebenga sobuphenduke insakavukela umculo wesidwaba lapho kobulawayo. Abantu bathathelwa nsuku zonke izinto eziqakathekileyo, amabhizimusi angenelwa nsuku zonke, amagaraji lawo ngamanye asethathelwa imali mahlayana. So ngokunjalo nje ukuganga lokhu sokuthe kwasabalala nxa sithi siyananzelela kuye kwaba khona abantu abahlaselweyo emabuthweni, bakakhona abantu ababulawayo ephelandaba West, babakhona abantu ababulawayo emagwegwe endala, wabakhona untombazana obuleweyo eAskot, wabakhona ujaha odutshuliweyo egalajini lechabalala emalangeni adluleyo. Nje bakhona njalo abanye abangenelwayo badlulwe ngulo, sike sabala indaba eRange Mall lapho kungene khona izidlovu zadlulwe ngulo amantombazana bebophela umfuwa besitulweni. Khonokho nje kusitshengisela ukuthi ubudlwangudlwangu ubudlova lobusela sobandile kobulawayo ngendlela ephezulu engajayelekanga. Asiwo wodwa lawa macala amaningi ayenzakalayo.
Lo ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxelayo kuhlelo Liphuma Lendaba Lithone Lendaba. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilalo.
Siyabonga Chris. Wezemidlalo, umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe edlalela iqembu leDynamos njalo wazoliqeqetsha uDavid Mandigora kaseko. UMandigora ubhubhele endlini yakhe eHarare namuhla ngemva kokubanjwa ngomkhuhlane ongakacaci kuhle. UMandigora nguye owathatha isicoco se-Soccer Star of the Year ngo-1980, ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Sixoxele ngcwethi wezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Umdlalo wenguqu ulahlekelwe kakhulu ikuchiwa uDavid Mandigora, yena abaningi ababemazi ngokuthi nguYogi, oke wadlalela iqembu leDynamos wabuya njalo waliqeqetsha. Ilahlekelwe kakhulu ngoba ungomunye wabadlali abenelisa ukubana besuke kuma-juniors aweDynamos adlale azayefika ku-senior team. Ethe fike ku-senior team abuye njalo adlalele iqembu lesizwe eZimbabwe, abuye njalo aqeqetshe iqembu leDynamos kanye lokuqeqetsha iqembu lesizwe. Singathi ngumuntu oyenze i-contribution enkulu kakhulu kumdlalo wezenguqu kweZimbabwe. Siyananzelela ukubana ujoyine iqembu leDynamos njengokutsho kwami esukela kuma-juniors waze wangena ku-first team. Nguye ke owaqalayo ukukhethwa ukubana abe yi-Soccer Star of the Year ngo-1980. Uzananzelela ukubana kube kungumnyaka lapho ilizwe lalo elathola uzibuse. Ukwanisile ke ukubana athole ama-titles angu-7 njengomdlali weDynamos. Kodwa ngemva kokubana iDynamos isithwele nzima ukubana ithole isicoco se-league title, isihlale phose eminyaka elithumi ithwala nzima ukubana ithole leso sicoco, nguye ke owenelisayo ukubana ngo-2007 athole lesi sicoco eqeqetsha iqembu leDynamos. Njalo useke wayenelisa ukubana afike kuma-semi-finals awe-CAF Champions League.
Ukhona yini umdlalo owodwa ozamkhumbula ngawo lapho ayenza khona izimanga, mhlawumbe esangomdlali kumbe lapho esengumqeqeqi?
Imidlalo iminingi lapho ayenze kuhle kakhulu, ikakhulu njengomqeqeqi, ikakhulu wona lo umnyaka ka-2007 benza kakuhle ikakhulu uma bebuya bezodlala lapha kwela kobu Bulawayo. Ube ngumcoach obeyandisa ukuthi esikhathini esiningi anqobe uma ebuya lapha ukuzodlala koBulawayo.
Umuzi wethu Hadebe yingcwethi kwezemidlalo. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende usevale isigaba seKaripa leseHurungwe ngenxa yeCOVID-19 esimemetheka kakhulu kulezo ndawo. UMnangagwa uthi MDC Alliance isiphatha njengenhlanganiso yezikliwi iTerrorist Organization okungamazwi asolwa yileli bandla. Umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe uDavid Mandigora kasekho. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.